sendaba ku VOA indebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 27 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ngokubona kwami ngibona ngalutsha mise lapha usedlalisa isikhathi langama-resources angelawo, kutshengisa ukuthi impumela esifakwe ngumthethwandaba owe-constitutional court ayisoze itshintshe. So ngcono ayekelane lakho abone ukuthi angalungiselela yini kahle ngo-2023.
Umanyano we-MDC Alliance uphakathi kokuqoqa ubufakazi ozabukhweza edale le-African Commission maduze udinga ukuthi idale leli lesule impumela yokhetho. Kodwa abanye bathi uChamisa udlala ngesikhathi.
Waba le demand enkulu, inkukhu azisekho phandle, inkukhu sezizilutshwane. So thina sibuya njengezimavini silazi inkukhu, sibe provide ama-broilers, sinike futhi ama-layers.
Umbukiso omkhulu wezokulima oweHarare Agricultural Show usungulwe lamhlanje. UZulu weMelika namuhla uqhubeke ethumeza amazwi entuduzo emulini yelunga ledale lephalamende uSenator John McCain yena obhubhe ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano we-MDC Alliance uthi uphakathi kokuqoqa ubufakazi ozabukhweza edale le-African Commission on Human and People's Rights maduze udinga ukuthi idale leli lesule impumela yokhetho olusanda kwedlula ngoba usithi kwaba lokuqilibezela. Umanyano lo uthi umthethwandaba we-Constitutional Court waphambanisa ngesinqumo sawo sokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye owanqobayo kulolu khetho. I-MDC Alliance ithi umkhokeli wayo uMnumzana Nelson Chamisa nguye owanqobayo. Abomanyano lo bathi umthethwandaba we-African Union kumele wesule impumela yokhetho njalo ungenele kundaba zokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kodwa umthethwandaba lo awulawo amandla okubamba iloba yiliphi ilizwe ukulandela kumbe ukuhlonipha izinqumo zawo. Ngokunjalo abanye bathi ukuya kulomthethwandaba akusoze kusize ngalutho. Kodwa abanye bathi uChamisa wenze kuhle. Kuvika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
UZulu weZimbabwe wamukele ngemibono ehlukeneyo inyathela elibikwe nguChamisa lokuqhubeka elisana leZANU-PF ngokuya emthethwandaba we-African Commission for Human and People's Rights, ACHPR, besithi sokuyisikhathi sokuthi ilizwe likhangelele phambili. UMnumzana Chamisa uthe usedlulisele phambili udaba lwakhe lokuthi waqilwa kukhetho lwangontulikazi ngoba engasuthisekanga ngesinqumo somthethandaba waphezulu elizweni oweConcord. Encwadini yakhe azayisa kukomishini yeBanjo, uChamisa wetheze uhulumende weZimbabwe umlando wokuvimba uZulu ukuthi azikhethele umongameli amfunayo ngokuqilibezela akwenze ekhethweni. UMnumzana Onesimo Majiri uthe uChamisa kufuze amukele isinqumo somthethwandaba weConcord aqale njalo ukululunga ibandla lakhe ukuze linqobe kukhetho oluzayo luka-2023.
Ngokubona kwami ngibona ngani uChamisa lapha usedlalisa isikhathi langama-resources angelawo, kutshengisa ukuthi impumela esifakwe ngumthethwandaba owe-constitutional court ayisoze itshintshe. So ngcono ayekelane lakho abone ukuthi angalungiselela yini kahle ngo-2023, ngoba kathesi ambone ukuthi ama-results akhulunywa yizekhe langomthetho ukuthi wakhulunywa wathini, u-constitutional court ungatshintsha. So mbona ngani lapha hayi angayekela alungisele for 2023 kungcono.
Umnomzana Leon Dlovu yena ubalise ukuthi ukusa indaba yakhe eBanjul ngakusoze kukhule lutho njalo kulakho ukuthi unyezela impi elizweni
le rational ekuzenzela izinto zanalezo. Ya kodwa sonke siyazi ukuthi lokho akusatshintshi. Ya sokukhona sokukhona umnanga kwasoza vuma ukwehla ende kungaba lenye impi engabulala abantu abangenzanga lutho. Ngibona ngani uChamisa asofuza akwenze ikuvuma and then a reset i-campaign yakhe behlale phansi lapho uShimeni Ncube lapho uThinta Ibithi lapho uWendi bakhe labanye bakhe abasakhulayo bekhangele ku-2023.
Ubuye waxwayisa ukuthi loba iBanjul inganquma ikukhuthaza ukubunjwa kwahulumende womanyana uChamisa kuzamele angavumi ame ngokuqinisa ibandla lakhe. Umnomzana iphuthile inkosi Maphosa owezaphu uthi uChamisa uthatha leli nyathelo ngesifiso sokuthi kulandele umthetho qobo eZimbabwe kodwa engabe sidlalisa isikhathi ngoba umthetho ndawo constitutional court yiwo olamandla phezu kwalokho okungakhulunywa ngezinye inhlanganisa. Egcizelela kulokhu uMaphosa uthe loba nje uChamisa engaza phambili udaba lwakhe sokungaba nzima ukuthi izinqumo zali commission zilandelwe. Umnumzana Bukhosi Nkiwani sakamuzi eHarare uthe uChamisa uqondile etshengisa ukuba umuntu ofisa ukuthi izalwane zakuleli zithole inkululeko kundubo ezibhekane lazo okwesikhathi eside bephansi kombuso webandla leZANU PF.
Inkinga ekhona ukuthi sesithethe udaba lolu zalwenza loba ngolukaChamisa lomnangakho. Udaba olukhona luphakathi kwabantwana beZimbabwe abatshontshelwe ivoti yabo. Ngithemba lawe ububona nje umumo elizweni ukuthi akulabantu abathokozayo ukuthi uyidi unqobile. Khona ukufuze ukukutshele something ukuthi izizalwane zakuleli ngazijabuli ngizifuna ijustice ecacayo hatshi leyo yomthethwandaba wezami.
Umongameli Mnangagwa ugcotshiwe ukuqala umsebenzi wakhe wokubusa iZimbabwe okuminyaka emihlanu elandelayo emkhosini omkhulu owenzelwe izolo eHarare ongenwe inkokheli yamazwe e-Afrika abegoqela umongameli Paul Kagame weRwanda, uSiru Ramaphosa weSouth Africa labanye. Ngimele isithu sevele kuseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Kunjalo nje ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana uthi okuzanywa yi-MDC Alliance lapha ikuchaya ukungethembeki kwebandla leZANU PF lokudinga ukungenela kwe-African Union. Kundaba zokuguqulwa kwemithetho ephathelane lokhetho kanye lamalungelo oluntu.
Abakuzamayo labana ukuthi babonise umhlaba wonke ukuthi kulesingundengundle lobumenemeno benzakeleyo kuleliyani lizwe. Njalo bazama ukuthathela laba abathetha umbuso ngodlame inkoleko, which is illegitimacy, le credibility yabo. And konkana ungakubheka kahle kungenye indlela yokuthi basebenzise umthetho, that means democratic and constitutional means, ukulwa lebandla lelo likhokhelwa nguMnangagwa elathatha umbuso ngodlame laphinda lashontshe ukhetho lwabantu. Ngababonga njalo phinde sibabongele ngokuthi kukwamanye amazwe esiwaziyo ngabe kudala bephakamisa izikhali, ngabe kudala beqala udlame njengesakubona eKenya, njengesakubona eCentral African Republic, njengesakubona kwamanye amazwe khona le West Africa. Kodwa bayazama abaphikisayo beZimbabwe ukuthi benze ipolitiki yabo lombangazi wabo kungabanga lezi dumbu, kungabanga lo dlame.
Yona ikomishini yezwekazi le-Afrika le ubona iluphatha njani lolu daba?
Okudanisayo ukuthi inhlanganiso ze-Afrika kugoqela bona oSADC labe AU ingathi azikaphaphame ebuthongweni bokuthi kumele zime lalo sapho lwabantu be-Afrika. Kusuzathola ukuthi inkokheli ze-Afrika, ama-Liberation War Movement, balokusekelana lokukhohlakala ngomphakathi wabantu. Kusuzathola ukuthi i-ANC zasapoti izanu, ichama chamapintu zisapoti izanu, bekhohlwe ngokuthi amazwe lawa ngabantu base-Afrika, hayi ama-political parties. Iloba lawo ma-political parties alwa impi.
Ngamanyamazwi isingathi yini macaphulana okwenziwe nguChamisa lapha ukuya ezwekazi leAfrika ikuzama ukuchaya ikuzama ukubandezela ibandla lezanu PF.
Hayi abasewe kudinga somandla sikukuthi kuthiwe banqobile sebedinga ukuthi umhlaba wonke ikakhulu iAfrika ibe kwazi bazama ukunqunula umbuso kaBabumnangagwa ukuthi ngumbuso olempande zawo kusingunde ngunde lokumene mina akulanto abangayithola njengokuthi kungaguqulwa isinqumo esenziwe e-court but ulwazi lo ndiyana ukuthi iAfrika ihlale isazi luqhakathekile kupolitiki.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana ingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwele South Africa.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngokhathi lethu ele VOA Ndebele.
Umbukiso omkhulu wezokulima oweHarare Agricultural Show usungulwe lamhlanje uvumela ukubukiswa kwenkukhu lonyaka. Nyakenye kazizange zibe khona ngoba kwakulomkhuhlane we-avian flu, kubika uMark Peter Ntambe.
Abaqoqi balumbukiso wezokulima namabhizimusi weHarare Agricultural Show bavule owalunyaka ngokukhuthaza abantu ukuthi baze ngobuningi babo ukuzongena kuwo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafuya inkukhu eZimbabwe Free Range Poultry Association uveze uyinjabulo enkulu ngenyathelo elithethwe nguhulumende lonyaka lokubukisa imisebenzi yokufuya inkukhu.
Ayisifuna ukubonga ikhulumente yethu ukuthi basincedise ukuthi umkhuhlane lo ungahambi emakhaya. Lathi last year kade singelazi inkukhu lapha. So lo nyaka kakusele umkhuhlane lowana, inkukhu sezibuyile. Kutsho ukuthi inkukhu kathesa abantu bangathenga behamba lazo besiyo behamba emaplazini.
Umnumzana Nkosi Ngwenya wenhlanganiso yeZim Avian efuya lokuthengisa amatsiyane uthi amathuba asevulekile kuhlanganiso esifana lezakhe.
Siproduce ama-DO chicks. Yabona kuze kube lezi avian flu leyana. Kwaba le demand enkulu, inkukhu azisekho phandle. Inkukhu sezizilutshwane, so thina sibuya njengeZim Avian, silazi inkukhu, sibe provide ama-broilers, sinike futhi ama-layers.
Uthi noma kunje lokho kunzima ukutholisa abantu ikakhulu inkukhu zamaqanda ngoba belakho ukumelela kuphose inyanga yonke bengakazitholi ngenxa yokwandelwa.
Ama-layers ukhanya i-demand yangkhona siningi kakhulu. Lapho eZimbabwe ukhanya kulohlupho lamaqanda. Amaqanda these days asehlupha. Yabona ama-prices amaqanda sekhwelile. Kudala wawuthenga iqanda $4.6, khathesi uthenga $4.
Unkosikazi Jiji uthi lo nyaka bakhethe ukufundisa uZulu ngemihlobo ekhona yenkukhu zemaphandleni ama-roadrunner.
Ama-breeds kutsho ukuthi kulo mhlobo wenkukhu nxa ufuna ukwenza amaqanda kule nkukhu ezikunika amaqanda emaningi. Kulama-breeds ahamba imhlobo onjalo. Sekula ama-breeds lawo eyenza inyama kakhulu ele inyama. Uthi amalokuzeni amaqhuda angikhona angafika noma 5 kgs, 4 kgs.
Umnumzana anesukwaramba ubukisa inkukhu ezeZimbabwe lezivela phandle kwelizwe ezifana neBrahma ekhula ize ifike kusisindo zamakilogram angaba yisikhombisa ivela kwele Australia lezinye ezivela kwele Japan. Umbukiso walonyaka owenziwa phansi kwendikimba ethi Field to Industry, Produce, Connect and Develop izavulwa okusemthethweni ngolwesihlanu ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abalimi labosomabhizimusi bakhangelelwe ukuthola imivuzo etshiyeneyo ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola. Ngomnyaka ophelileyo kungene abantu abangaba zinkulungwane ezingaba ngamakhulu amabili 200,000 embukisweni oweHarare Agricultural Show. Lo nyaka abaqoqa lombukiso bathi bakhangelele ukuthi abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amahlanu 250,000 bangangena kulombukiso. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Uzulu weMelika namuhla uqhubeke ethumela amazwi enduduzo emulini elunga ledale lePhalamende uSenator John McCain yena obhubhe ngomgqibelo. UMcCain udliwe isifo semvukuzane njalo obesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalombili lanye 81. Lanxa uMcCain ebelilunga lebandla lama-Republicans obesaziwa ngokuba lomcabango ozimeleyo. Ubedume kakhulu emhlabeni jikelele ngokugqugquzela umbuso okhululekileyo. Uzangcwatshwa ngomgqibelo emathuneni amaqhawe edolobheni leMaryland. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson ngokutshona kukaMcCain.
UMcCain ngamchaza ngomuntu engathi ngesilungu ubele influence kakhulu endleleni iMelika njengezwe ebisenza ngayo izinqumo njengoba utshile kakhulu kuma foreign policies. Kukanti nakhona lapha ngaphakathi e-America umuntu mpela obele lizwi asenxa ngakhuluma lizwakale endaweni ezamalungelo lezempilakahle kubantu base-America. Ngibona ngathi laphana kulahleke indoda mpela ebilesibindi sokusukuma imele ekushoyo kungenani ukuthi ngoba nokushoyo sinazelele kakhulu ukuthi esikhathini esiningi ubengavumelani lezinqumo ezenziwa ngupresident okhona manje Donald Trump and ube sima mpela abonakala ukuthi hayi uyayimela into yakhe.
Ubona siba khona yini kubandla lama-Republicans ongaphakama agcwalise isikhala esithiwe nguMcCain?
Ndesana isikhala esinzima kakhulu mpela ukuthi sigcwaliseke. Ngibona ukuthi kuzobalula ukuthi simthole omunye ofana noMcCain. Balutshwana abantu mpela akade bezinyisele emsebenzini wabo njengaleyani indoda.
Ontando kayiphikiswa emhlabeni jikelele lapha bebemazi ngoba ngomuntu obe ngavumelani lo mbuso oncindezelo kakhulu. Ubona ngani bezwa njani ontando kayiphikiswa bomhlaba nqabe mbona iseshonile kanje?
Kukhona mpela abangakhala bethi balashikele kodwa kukhona njalo futhi abanye esingathi phecelezi bangakujabulela ukuhamba kwakhe ngoba ubekhuluma kakhulu ngendaba zokuthi i-America ingenzani kubingenela njani endabeni zokuthula ngaphandle kwe-America engathi i-world peace. Ube ne-influence kakhulu mpela lapho begqugquzela ukuthi i-America ihambele phambili njengelizwe elikhanya lihamba phambili ekulweleni amalungelo abantu.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika sixoxela eseTexas. Live talk lamhlanje sikhangela inyathelo eselithethwe ngumanyano we-MDC Alliance elokukhweza udaba lwalo enkantolo ye-African Union liphikisa impumela yokhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. kwezi vela kwa manyamazwe nga mafichane. Isinqumo sokugweba intatheli zindaba ezimbili ezenhlanganiso yezindaba eReuters ezivalelwe enyakenye ngompalakazi ebesimele sethulwe lamhlanje sesidluliselwe phambili ukuze sethulwe ngenyanga ezayo. Ukusilela kwamaphilisi omkhuhlane ofuba owe tuberculosis sokuthiya izigulane eziningi kanye labagcine izigulane lezive khathazekile. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Abantu abanomkhuhlane we TB abebenatha amaphilisi abizwa ngokuthi fixed dose combination elinathwa kanye kuphela babhekane lobunzima ngoba amaphilisi lawa engasatholakali ikakhulu ezibhedlela zikahulumende. Udokotela Leo Matsika uthi ukusweleka kwamaphilisi lawa kuzadala inhlupho eziningi ebantwini abawadingayo.
Amaphilisi la awelapha iTB engathi abe ebambene vele ngathi amaphilisi akhona ayasilela ngalesi sikhathi okungaba yinto engadala ingozi nxa isimo lesingazange silungiswe masinyane. Singakhangela ukuthi abantu bazagcina besiba bengathi beseqa ukunatha kwabamaphilisi okuyingozi kakhulu ngoba umuntu engavele eyeqise isikhathi sakhe kumbe eyeqise ukunatha leyo mithi kumbe lawa maphilisi ugcina esesiba lenhlupho kusasa. Njalo singabona ukuthi abantu abaningi bagcina sebesiba resistant to ama-drugs lawa kubangela ikhona ukuthi bayeqisile isikhathi sabo sokunatha amaphilisi.
Omunye onatha amaphilisi la unkosikazi Mephu Moyo uthi nxa esiyathatha amaphilisi la usephiwa aweviki kuphela kukanti ubevame ukuphiwa awenyanga yonke. Uthi isibhedlela sempilo athatha kiso amaphilisi la sithi amaphilisi la asesilela ngakho bazama ukuthi umuntu wonke athole ingcosana esisele.
Amaphilisi e-TB anathwa ngesikhathi esifanayo umchokochozo eqeda ikhosi yangkhona. Khathesi ngithetha amalutshane kodwa nalasiqiniseko sokuthi siyambuyela ngizawathola yini lawa engakapheli.
Kusenjalo isibhedlela seNgutsheni esikhangela abantu abagula ingqondo kubikwa sihlaselwe kakhulu ngumkhuhlane we-TB njalo izigulane eziphakathi zisengozini yokuthelelana ngenxa yokuthi zihlala zivalelwe njalo amaphilisi lokudla kusilela. Enyangeni ezimbalwa ezidluleyo idolobho lakoBulawayo beselile nani eliphezulu elabantu abagula umkhuhlane we-drug resistant TB ngakho ukusilela kwamaphilisi la kulakho ukubangela ukumemetheka komkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zamanye amalokishi koBulawayo sezilamaviki edlula amabili zingelamanzi ngenxa yokufa kwesitishi samagetsi esipompa amanzi ekhansili yaleli dolobho esenyameni Ndlovu Aquifer. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Idamu lamanzi elemagwegwe reservoir elitholisa izakhamizi zakoBulawayo amanzi ezibalisa ilokishi lenketha iNkulumane imganwini leCulture Park sezehliselwe isilinganiso samanzi esiwatholayo yikhansili ngoba kube lokuphazamiseka komsebenzi esitishini esidonsa amanzi. Isikhulumeli sekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaza isizathu sokusilela kwamanzi emalokitshini ambalwa akoBulawayo.
Amanzi koBulawayo sibe lenkinga yokuthi imagwegwe reservoir esingathi sisiphala samanzi esupply indawo ezinjengenketha Nkulumane emganini Country Park amanzi ayehlile ngoba sibe le challenge yepumping eNyamandlovu Aquifer. Amanzi ethu siwathola from Nyamandlovu Aquifer lapho siwathola khona ngegetsi. So ama lines egetsi akebe hawa kumbe bengasebenzi kodwa sisebenzisana kuhle nalapho abaphathe umsebenzi wamagetsi ukuthi siwabisele back online. Esikutshiwo kathesi ukuthi idorobho seli ngene ku water shedding undawo lezi inketha Nkulumane emganwini the Country Park. Sesenza ukuthi every day ntambama ngo 6 siyacitsha amanzi bese sivula ekuseni ngo 9 o'clock.
Ethi emalokitshini aphezulu azaphuza ukuthola amanzi, kodwa sebekhuphe izimota zekhansili ezihamba zisabela abantu amanzi.
Zayo ukuthi sincedise ukuthi amanzi egcwale emagwegwe reservoir, ngoba nxa abantu beloke bewasebenzisa during the day, even siphampa ipace yokugcwalisa amanzi ireservoir iyaphuza. So esikucelayo ukuthi abantu bebekezele, ngoba lakathesi emagwegwe reservoir kayikagcwali. I-effect yalokhu futhi ithi kule ndawo eziphezulu, abantu abalezindlu eziphezulu njengabeNkulumane, kulezi ndawo amanzi kakafiki, ngoba amanzi apha efuna ipressure ukuthi akhwele kulezi efike emzini le ephezulu. Esikucelayo ukuthi silama-bowsers, singathi izimota lezi ezithwala amanzi esizikhuphileyo njengekhansili endaweni ezithize, besicela izakhamizi zihambe zethatha amanzi emabhawuzeni.
Isakhamuzi se-Country Park umnumzana Bakizanani Dube uthi ngempela babhekane lodubo lokusilela kwamanzi.
Ngempela sibhekane lodubo lwamanzi, njalo ikhansili kumele ubone ukuthi iyalulungisisa masinya udubo lolu esikuzwele enkabazwe lesikhohlweni kungakasehleli ngemikhuhlane edalwa yingcikizi.
Isakhamuzi seNkulumane umnumzana iPhithule Maphosa uthi baphila nzima ngokusilela kwamanzi, njalo ikhansili ibingatsho ukuthi kungani amanzi engekho.
Ngempela sibhekane lo dubo lwamanzi okwensuku ezidlulileyo, njalo iCity Council ibingasitsheli ukubana isizathu enkuyeni singela amanzi. Sibe sithi kathesi izesa ingani le problem yamagetsi, sesimangala nje ngoba izesa yona ayikasitsheli ukuthi lo dubo lwamandla kagetsi. So that is mangele njalo sikwazi ukuza kuhamba njani.
Ikhansili yakoBulawayo isithembise ukuba lolu dubo lokusilela kwamanzi alusoke lwahlala lunjalo, kodwa kunje basebenza gadalala emizameni yokugcwalisa amatanka abo amanzi asemagwegwe. Bethi abanye sebewatholisa amanzi, loba nje abasendaweni eziphezulu bazaphuza ukuwathola. Izakhamizi seziveze ukukhathazeka bethi sebehlalele evalweni ukuthi ungaqhamuka imikhuhlane yesihudo uma bengahlala isikhathi eside bengela manzi. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Awutshele kancane wemzulu ehenkini ipipapalaza, awutshele kancane wemzulu ehenkini ipipapalaza, awutshele kancane wemzulu ehenkini ipapalaza, awutshele kancane wemzulu ehenkini ipapalaza. Bemalume, yeye lutandu jwala. Bemalume, yeye lutandu jwala. Bemalume, yeye lutandu jwala.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umanyano MDC Alliance uthi uphakathi kokuqoqa ubufakazi ozabukhweza edale le-African Commission on Human and People's Rights maduze, udinga ukuthi idale leli lesule impumela yokhetho olusanda kwedlula. Kodwa abanye bathi akusoze kusize ngalutho. Mtwaka zomuhle kwanele okwala mhlanje olivalelisayo ngontunga milinkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.